Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sathaya sili kwamba amithi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibo ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagesi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali la kuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye endlini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele Russia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo le-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Abanengi bayalisola inyathela likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini yobona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani kagesi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagesi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugesi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedala lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum Air Implants ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlazelo ludaba sixoxa lengcwethi yecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ncwadi ilazelele indaba yezesa okubalulekileyo kunekumele sikwazi ukubana ivele kezinye inhlelo eyazimayelana namanye amazwe ukubana izabithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube lamagesi amalutshwana phezu kwalokho ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi ezingathi mining. Icapacity yezesa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kajesi, lakho futhi ufaka i-demand phezwe zesa capacity abalayo kajesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity, okuyinto enhle kakhulu. Khanyelele futhi kule El Nino ehlisiwe amandla amanzi, okunye futhi okwenza kusilele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzathaya silile kwamba amanzi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa, kunzima kibo ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kini, kodwa sikhangelele ukuthi abadla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzifakela bona awabamandla kathi, ikakhulu nxa sikhanye mhlawumbe emayini. Ye, atiwo wonke amamayini ayenza iprofit enkulu, kodwa balawo amandla ukuthi bazifakele zabo indlela ezamasola farm angacina encwetisa lamaso mabhizinisi abancane ngoba abasizo basebenze wonke amandla wesikhathi kuyaba lamanye afikelayo abangacina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi bethu ngoba kuyasebenzisa ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawa engasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasola izisa ibisithengisela amanye amazwe leyo gate ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi kunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethe ecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele-Russia yokuthi kulezi zalane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwakele-Russia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. I-Russia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezi zalane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi aphethe agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye atshiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abavele kwamanye amazwe bezolisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,387 njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha i-5,962. Kodwa iRussia ayitshongo ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lakhe umnumzana James Mazowu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Yayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, i-First World War, ibekusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, i-Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi ebe silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakuleli cele la kuleli cele. Ngilethemba ngesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni le-Ukraine bakhona njalo baseceleni le-Russia kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi i-Russia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinje ezinje ezinje, akutsho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khonokuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi bakhona njalo abaseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni le-Russia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yi-Russia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries inengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ngena kulelo cele kodwa ke njengoba ngishilo amacele omabili abalabo abantu kanjalo kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzuzo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu babo abanye sebayojwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba bezimbabwe
Umnumzana efidlela ncube ucubungeleza umbusaze ubexoxa ecingweni lomntungameli inkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba esesele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga umhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump uzosele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa izakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlazelwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe landela ezombusazwe omnumzana Tim Morengai.
Into esiyibonayo lapha epolitics ze-America ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanzeki ukubonakala ukuthi zivela ngaziyanga vele abantu be-America bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion but amanye amasesa athi ule 3 billion kathesi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezo zokuqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million eka mama lwana u-E.G. Carroll and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kuma bank abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona but sibona ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i-$250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indiza mtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi
kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthule imali enganani ubona kubangelwa yini lokho
ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedise ngokukhankasa ngemali asikwazi lati ngoba siyakwazi ukuthi Trump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwa somhlasile ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lamasupport amaningi but they have been overstripped uke kudonetha lokho and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali ze-campaign uza akho ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na hhayi into yakhona awungathiwa ayikatshisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign kakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee. So after June laphana sokuchaya ama Congress e Democratic Party le Republican Party ayi ngeke sokuhanjwa yikho sizabona khona iqiniso lonke and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.
Umnumzana Tim Morengai ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonapha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnanga kwaMnumzana Martin Rushaya wethule umbiko lo esithi uReza ukhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi labatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala wahlala phose iminyaka emibili eGroup Maximum Security Prison emelele ukuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezano-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele loMnumzana Prince Dube Kosibanda oyemele ipingano edalele ephalamende kubandla le-CCC loMnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Amboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa uMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. UMichael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana noMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayehambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngikamalunga
waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotsho. So yiyo indlela abe akade epesiwa ngayo abantu be-opposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-anti-corruption commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Yeah, Baba Nkomo uyamuza lapho uyakhuluma usibanda ukuthi ha lapha vele akula lutho oluzayenzakala ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi igabhula lawe kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ethiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi, njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisayo ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele ececethile kulowo msebenzi. So uthina sesingahamba ngendlela ukuthi usebenze kanjani sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphwele leso sikhundla. Ayisikho ayinto khona yokucabangela. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi kamazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi walowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo. Esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe leso sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Angikwazi ukuthi yena uba usibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases akenzakala ukuthi tena okumtshayisa ngovalo kuyikuphi, ukuthi uzabanjwa yini layo eseku-corruption. Ngoba thina umthetho simfayele yapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikho nabinjalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Nkomo, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni esiyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho-ke usitsho ukuthi kambe ukukhulunywa Nkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene kompana ngoba
ukhuluma ngama qualifications ka Reza but ama qualifications akhe sibila manje ukuthi uReza alawo kasiwazi okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission poste engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe ne-qualification enganani ipho ukuthiwa kuphela uya-appointwa ngu-president in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders ngala ma-qualification nakanye ulukuzela uReza kangenanga ngama-qualifications uReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenza amenzele khona okufana nokudrive esuke eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMaluka lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho ngeassault njengakatend ayibithi kumbe ngeyane as long as we opposition civil hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazazenzileyo ezimangalisayo
ye inkomo ephosi yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ngani ukuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo akulanto azayivuma ukuthi loku umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanpief sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into anayo yinzondo ngezanpief
akekho muntu kuleli lizwe ongathemba izanupief ukuthi hayi izanupief nxa ithe lokhu kukholwe yikho ke liqinisa ukuthi izane ngaba yiyo ethena uJesu nanguyani uyehla hayi kalisoze ngukholwe sibili ngoba izanupief kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga
lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipingano tetale lephalamende kubandla le-TCCC lomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsiza South etale lephalamende ekubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni seNduna uNtabeni eLower Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamaRands 7000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kaSekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe, izibhedlela akazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhala ekhukhwini. Sixoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesi sibhedlela lapha kade engayilathwa khona.
Yes, sizokuthi angekazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba bathekala maphepha okuhlala kule South Africa, akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekane nezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela, ngawuthola usizo olulo.
Kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo vele uthola, nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso, kodwa ithemba belikhona lokuthi engayilathwa, ancediseke ngesikhathi kalu. Ungena esibhedlela pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebekuyisele emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela esesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lo hlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zidemanded up front njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuthawa umngane wazogcina sebranded njengoba ufe ephihlika khona phesibhedlela kodwa engalutholi usizo.
Yes, ungathoki ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asecirculatayo esilayo, i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asecirculatayo. Sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka dadewabo kamuyi 079-679-1843. Bhala wethu uPrecious Sibanda 071-064-8167. Nakimi besebe ngasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumele senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo, ngidabuka le sigabeni senkaye, ngidabuka eNkofudu, ngibingelela bonke izihlobo zabo malumama uSalavo, lo Salangithoni, bonke nje labo makhelwane, ngibingelela ngegama lenkosi, libingelela ngegama lenkosi, ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7, ninjani Mthembu ozithembayo, ngisejwani eChurch, hayi ngiyabonga. Ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngokusikelo sobukhona bathi yindlala, ayisiyondlala le. Hayi, umthetho uyalekha, uhulumende kaqinisa umthetho, izinto zikhona, ukudla kukhona, siyile yebo indlala ikhona, kodwa kayisiyelani indlala enzima kakhulu. Yalani indlala esayibona ngesikhathi uMgqabe esabusa, indlala yayinzima kakhulu, kodwa kabusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende nabangaqinisa umthetho, mayengaqinisa umthetho sizazibambela ngezandla zethu, amasela sizazibambela sizenzele, njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya, hayi, bukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo. Sinsi sazalwa thina abanye sibuswa ngamandofa. Hayi, 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 kunzima bafowethu. Abantu abanenhliziyo ezimbi, abantu abangacabangeli abanye abantu. Yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision, umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa, awufuna ukuzenzela wona nabantwana babo. Hayi, sasadubeka kuleli lizwe. Hayi, siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha. Ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa, akubonakali ukuthi benza nokwaba ikubulala ilizwe nje kuphela, ama small vision abo lawo.
Studio 7, Studio 7, sanibonani ngithuma lafana eli bhali, sanibonani basakazi bethu. Hayi, sokusimangaza ke manje ukuthi sinesicelo ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough. UPresident wenikhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu, Zimbabwe ichayile inala, ngikhuluma manga umuntu omdala. Sina sifuna ukudla thina. Ngala inkomo labo thuma lapha ngobulawayo lapha. Ngeke likhulume into engamsebenzi. Khulumani ngokuthi izinikeza abantu ukudla. Angithi please gijimele uye phalamini ufuna phana lokho. Sifuna ukudla lengabe sitshela i-tourism lapha ukuthi uthi ukudla ulitshana. Lisebenzani manje? Indlala le ibona ngumuntu wonke kudala. Futhi i-government ilungisele. Abantu bathe bale nhlelo omala omalaki yizo sizifuna. Bangasithi phakusela kudla. Sifuna ukudla thina la eZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 linjani? Ah, Zimbabwe play hayi vela sakujabuleli lokuthi nje kuthiwe ikhanti sokuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuthi akuphonga ukuthiwa hulumende akula lokho akukanye lokuthi kulo hulumende kuphonga ukukhulunywa kuphela akula ncedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba ngala ancedisa bantu amanye amazwe la uhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje owethu lowo yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi bayenzani bathathela khona okwabala kunokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi 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 madoda lini elibavotelayo le mbeli ba eligqoka izikipa zangkhona hayi tshiyananda kholokhu kuyasilambisa kuyasihluphekisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.